I-ZCTU ithi ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye-coronavirus kutshiye izisebenzi eziningi zingasela ndlela yokuziphilisa. Ngakho ithi kumele lazo ziphathiswe nguhulumende. Inhlanganiso le ikhala njalo ngosomabhizimusi isithi sebengabahuquluzi ngoba bakhweza intengo mahlayana nje. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi lanxa kusobala ukuthi uhulumende nguye obangela ukutshabalala komnotho ngenhlelo ezimbi, osomabhizimusi labo sebebangele ukuthi umumo ube mubi ngamandla.
Kukhanya bayakapula sibili even kule crisis enje. Nxa sikhangela intengo zabo abazenzayo, bathi ngesilungu you pass the cost to the consumer. Konke nje esihlangana ubunzima esihlangana labo, ubhizimisi nguye obubuthelela phezu kwethu. Ama prices abo aku exchange rate esabisayo esingathi ngenye sikhuluma ilanga elanamhlanje angabe ephindwe kathathu kulalokho okufunakalayo emkambweni kumakethi, besenzela phela ukuthi bangalahlekelwa. So ubhizimisi simbona kungani uyabenefitha kakhulu, kodwa phela yibukopokopo kayisikho okwenza ubhizimisi okuqondileyo nxa uyavumela ke ukuthi usebenzise imali etshintsha ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Osomabhizimusi labo balesandla esikhulu kwi-instability le yama-prizes, njalo bese sibuya sithi i-component ye-pricing mechanism eZimbabwe enkulu i-exchange rate. Nxa i-exchange rate ingazizanga, ingela-stability, lama-price won't even able to stabilize. Kodwa unfortunate ngoba ama-price ehlange njalo ezisebenzi imiholo yabo ayikhwele, yikho sibona ngani yinto engani ihlukuluza uZulu njalo ihlukuluza wonke umuntu osebenzayo.
Ushoko uthi inkohlakalo isinengi kakhulu elizweni, yikho nje uZulu ethwele nzima.
Singathi ubugwelegwele loba esithi i-greediness kubosomabhizimusi, ngoba ungakunazelela bona into zabo nxa beziprayiza nge-rand loba nge-US, bahle befake i-profit yabo khonapho nge-rand. Nxa bezithengisa lange-RTGS or izimdola, baa befake lenye i-markup phezu kwe-markup abayifake kwi-US dollar. So uzakunazelela ubana into ye-50 rand egole iyakwenelisa ukuyithenga eZimbabwe nge-150 rand. Khonoku ubugwelegwele bona lobo yibo benza izinto zingabile stability.
Intengo yezinto ezitshiyeneyo ikhwela mihla ngemihla, njalo ngeviki edluleyo kukhwele amafutha ezimota kanye lesinkwa. Kodwa lanxa ekhwelile, amafutha epetulo ledizili aqhubeka esilela elizweni. Nansi enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond, abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars, ngoba kungasenani ukuthi i Reserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25, kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambi bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pound. So uthi babuyele bathengise ilitha nge $28 kumbe $24. Uyabe usub economic, akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba leyi eyama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wathembisa ukuthi uhulumende uzathatha amanyathelo okwenqabela ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto, kodwa uZulu ulokhu emelele. Yimi uNtungamile Nkomo, we Studio 7 ngise Washington.